Soko izika disenda baku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 2 kumfumfu 2022 ngikhipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uyo wabathethi nabantwana endlini khonapho kusenzakala khona wazothi belikade waphuma indlisi teacher abantu bancedisa ukuthi bathethile.
UMnumzana Sibeth Msengezi ophanyeka udaba edalela ikoti esola ubukhokheli bukamongameli Masomnangagwa uphepha engozini yebhomba eHarare. Obebalekela indlovu esiyathiya inhlanzi weqela emanzini wabanjwa ingwenya useqhunywe unyawo lesandla.
Ubaba uMnangagwa ungumuntu indicator right athenele. He can deceive some people some other times, but he cannot deceive all the people all the time. Ina siyamazi.
Amabandla aphikisa asola izenzo zikamongameli Emmerson Mnangagwa. Salethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. UMnumzana Sibeth Msengezi ofisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa asuke esikhundleni sikanobhala jikelele webandla leZANU-PF uthi usendlela evalweni kulandela ukubhonjwa kwendlu yakhe izo lokusihlwa eHarare ngabaqetshengelwa ukuba badlelana lohulumende. UMsengezi uthi abantu abahlome baphelela baphosele amabhomba emoteni yakhe bazama ukujikela amanye endlini lapho aphume khona nzima lomteni wakhe. Ucabangela ukuba abenze lokhu ngabafuna ukuthi ayekele udaba lwakhe oluseke High Court. Waphanyeka olunye njalo udaba enkantolo esithi kumele kumiswe umhlangano webandla leZANU-PF Congress okumele wenziwe lonyaka. Uthi bonke abasezikhundleni kubandla leli bangena ukungekho emthethweni kulandela ukugenqulwa kwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Umuyi uRobert Mugabe. UMnumzana Ngqobani Sithole igqweda likamsebenzi uthi kuyethusa kakhulu okwenzakale endlini kamsebenzi.
Izolo ebusuku undoda lo okuthiwa ngoSibeth Msengezi ungifonele esithi yakhe isitshaywe nge-petrol bomb, imota la itshaywe nge-petrol bomb ngamadoda angu-4 akade evala ubuso, ababili bethwele imbhobho. Bathe bethethi ukwenza leso senzakalo babaleka. So uyo wabathethi nabantwana endlini khonapho kusenzakala khona wazothi belikade waphuma indlisi teacher abantu bancedisa ukuthi bathuthile.
Ucabangela yena ukuthi kuhamba njani la?
Then even nomuntu okanye uyabe ephathekile uyabe bona nje ukuthi no into le isukela endaweni yakhe leyo yokuthi abophise iqembu lelo libusa iZANU-PF ukuthi kalenzanga into ngendlela. So yikho lapho kusukela khona kungayisikho lokhu ngabe konke khona okwakwenzakalayo. And njalo indaba le njengoba yindaba engani sisondele ukuthi izwakale enkantolo ngezinye indlela zokuthi kwethuselwe uSibeth Msengezi.
Khonokho kwethuselwa kwakhe ubona zani uzayekela yini ukuthi ayenze khona okwakwenzayo?
Indaba isisenkantolo khathethi ukuthi angayi-withdraw kodwa eqinisweni indaba esisenkantolo sokumele ukuthi iziwe iphele angithi yes. No amount of pressure is going to change the complexion of the matter. He is still determined ukuthi ikhethi yakhe iziwe idluli. Kanti vele okubangalisayo kuyini, i-MDC yadlula kushonisa isibani. Awuyiso intolerant okuthi iqembu elibuswayo kalisahanjiswe enkantolo. I-32nd Republic is different, angithi. Not that you are choosing it ukuthi yiye kwenzileyo ngoba indaba esa-investigator. But ngisethi kutho ukuthi ku-ovali ukuthi kungabe kuyisisusa soneso. Kodwa njengoba iripotiwe asekeleni namaphoyisa a-investigate, sibone ukuthi ngubani okwenzileyo.
UMnumzana Ngqobani Sithole ligqweda likaMnumzana Sibeth Msengezi sixoxe laye ekobulawayo. U-Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumeli samapolisa uthi abakatholi umbiko ogcweleyo ngodaba lolu. Umgoli wenhlanzi umnumzana Winders Yanene ubebalekela indlovu weqela emanzini walunywa kakubi yingwenya. Usequnywe isandla lonyawo esibhedlela sempilo koBulawayo. Umne wabo umnumzana Christopher Mkombe uthi kulusizi uba uSiyanene obesiyathiya inhlanzi njengehlala yenza emfuleni uMlibizi kasenelisi ukuselela umdeni wakhe. Imbongi elodumo uRobert Dube usenike uSiyanene i-wheelchair. Umkhombe uthi kuningi kakhulu okudingwa imuli kaSiyanene. Ukhuluma ngalokhu lokuhlaselwa kwakhe ingwenya.
Ngizama ukuthi inhlanzi yebhejinte engene ku-island. Kwasekubuya indlovu yalisenenada amanzi yena eku-island. So wathi ebona indlovu, enye indlovu yase yamulanda lapho ekade ekhona. Wathi ezama ukubalekela indlovu leyo eyamuhambayo, waseezama ukungena emanzini ukuthi kubalekele indlovu leyo. Kulapho ahlangane nomndeni, wathi yamubamba khonapho.
So manje uphume njani kolapho?
Yazobuya abanye kade bethintsha nje yibo abamlamulayo. Manje utofu wamakhe ukuthi yimiyekele bayamgensela phansi njeni bathe sena abantu betaxile abamtatayo.
Kathesi ungaphi?
Sesibhedlela empilo. Ngamenziwa i-operation kaquma inyawo yangena December 25.
So baxhumeni?
Unyawo lesandla.
Ngounyawo olulodwa?
Left side unyawo lesandla labantwana abacade ngokuthi abacade abangutini then omunye wakhona obalekile osithi wakhona wabhubha ngasekho so kwehlukiwe umntwana oyedwa omfazi wabhubhayo then abanye la abantwana abangutini ngiyasapota said yazehlekeziyo umuntu wakhaziyo semnani.
Singathi-ke manje useyaphila njani? Kuyina ucela ukuthi abantu bamncede ngakho?
Lelo laba lapha kwindlela yokuba okakhesi uhlezile nomama, umama wenkene usekhulile, so kakhesi nguye-ke umuntu obekhangele ukuthi ngabe yabe ngincedisa umama nomntwana wakhe. Sakhesi vele seyinzima ngisakwazi ukuthi yabe siyedize kuyo lanto kodwa hhayi nzima.
Ucela uncedo olunjani?
Okakhesi yethi vele uncedo emfono yayo ekiwucelayo ngimnengi kele yoba ama-cofis ankhona esibhedlela imithi yabe njengokuthe ngavele akuningi ukuthi singakukhanyela ukuthi labo abantu bedirectinedisa sibe
ye batshela abantu inombolo yakho ukuthi bangakuthola njani.
Yileyo emsebenzini W7 254 7 0 6.
Yiphinde njalo
W7 254 7 0 6.
Umnumzana Christopher Mkombe umne wabo kamnumzana Winders Sinene olunywe kakubi yingwenya. Sipoke laye esemlibizi eBhinga esabelweni seMathabeleni North. Bakhala ngodlakela lwezombusazwe abakumabandla aphikisayo eZimbabwe langokubotshwa mahlayana kwamalunga abo. Bathi amanye amalunga abo atshaywa ngabacotshangelwa ukuba basekela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi bekhankasela ukhetho oluzayo kumbe bedinga abantu bokubhalisela ukuvota. Bathi okwamanje kulabantu abedlula amathumi amahlanu abakumabandla aphikisayo abavalelwe entilongweni okuthiwa bathuthuzela udlakela. Abavalelwe entilongweni bagoqela amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party, Citizens Coalition for Change lamanye. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Believe Gawule okubandla leZANU PF, lomnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla leZaphu. UGawule usungula lingxoxo.
Onikita Mangena kathi bayanga bayangaphi ngesikhathi okukhona okusenzakala lapho okungayisiko thina yethu kubuyelele siye kugebha. Kwakukhona ngesikhathi kwayenzakalayo ngesikhathi sempi, zinenge izinto zayenzakalayo ezimbi. Konke kufaka kwotobogara kwayenzakala ngesikhathi sempiko nale, kodwa funeke sikubuyelele kathesi, sanela kathesi. Kathesi sisemumeni omuhle kakhulu ukuthi kulokuthula elizweni akulani, kodwa kulabantu abasisetshenzisayo ukuthi bayenze udlame ngabomu ukuze kuthiwa kula kweZimbabwe akulakuthula.
Ndlovu, nansi
ya ubaba okuhle ukuthi uyavuma ukuthi
singakhangela emuva ibandla lakhe lidume ngodlame lokubulala kuhle lokho ayi ngimshayela ihlombe ubaba uGawuli kodwa akukhohlwayo ukuthi even esitonjalo ukuthi izane ikhokhelwa ngubaba uMnangagwa uyakhohlwa ukuthi ubaba uMnangagwa ubengu-vice president kusenzakalo zabo uyakhohlwa njalo ukuthi nesikhathi segugrawundi ube nguminista ekhohlwe njalo ukuthi kuze kuye ku-runoff wuye ubaba uMnangagwa owayenza kwaba le-runoff njalo wathumela abantu bebutho ukuyebulala abantu emaphandleni ubaba uMnangagwa ungumuntu o-indicator right atheneleyo he can deceive some people some other times but he cannot deceive all the people all the time ina siyamazi kulihlazo elikhulu ukubona abantu bakithi abantu ababa uGawule bebuya bezokhulumela umbulalo wezwayo bemcine bemfaka lipstick ixoxo elikhulu kakhulu sina njengozapho sithi asizinukeni amakhwapha njengabantu bemathebeleni ispeciali thina esabulawayo esiqhubeka sibulawela abantu bakithi sikhuluma iqiniso singathi ngoba sifuna izikhundla kumbe sifuna okuye ethunjini sibe yithi esikhuluma kakhulu asibayekeleni labana abantu abazanayo bona bebeyibo abakhulumayo not thini
baba Gawule kuthiwa-ke umbulalo omkhulu umongameli ngakho uyakhuluma lapho ubaba uNdlovu
lokho okukhulunywa nguNdlovu ukuthi umongameli ngendlela amchaza ngayo hayi mina ngithi umongameli ngalesani isikhathi wayengayisiyo obusayo ilizwe lalibuswa ngumgabe okwakusenzakala konke sikunika umgabe umgabe nguye owayekhokhela ilizwe kanti yindaba okuhle kwakusenzakala kwakuthi kwakunikwa umgabe babekube ukuthi kusenzakala sekunikwa abanye ngaphansi kwakhe njani kathi-ke sithini thina kathesi uMnangagwa sithi ngesikhathi sombuso wakhe okwenzakaleyo kubi akunikwe yena uprezidenti uMnangagwa okuhle njalo kunikwe yena uprezidenti uMnangagwa hayi ngesinye isikhathi kwapha embusweni kwaMnangagwa okwenzakeleyo kubi sekunikwa abanye abantu abangaphansi kwakhe ayisifo khonokho yibo kumele sikubalekele sikwazi khonokho ukuthi kwesinye isikhathi abantu siyakusebenzisa khonokho ukuthi umbuso wawungaphansi kwamgabe konke okwayenzakalayo kwakungaphansi kwamgabe
uyakuvuma khonokho baba Ndlovu
hayi ngizakuvuma ngithini into esegcekeni ukuthi nxa kukuthi uMnangagwa wayengazwani le nto wayenziwa ngumgabe yokubulala lo kugangada abantu wayeza resign uMnangagwa but akazange arizane wayengu-chief enforcer wakhona nguye waphumayo nakumasi lawo amavidiyo lapha le mbali zikhona ezibonisa ahambe siyathwala abantwana emathebelelendi ehamba lo Innocent Qala bethi babapharida besuka lapha beganyulwa bequnywa izintamo uMnangagwa ngokwakhe lokho kukuthi umgabe umgabe ube ngu-chief but ube lama-enforce akhe khathesi uMnangagwa unguye u-chief but abantu bayaphela siyazi abantu bayafa abantu bayaganyulwa njengoba indaba esikhuluma ngayo namuhla indaba ye-violence asikhulumi ngento enhle awusibizanga ukuthi zokhuluma into ezinhlenze njengomnangagwa kodwa sizokhuluma ngento ye-violence angisoze ngiphume mina ngiphambuke kuhlelo ngiqala ukukhuluma into ezinhle engingazaziyo futhi into enhle engiyaziyo ngobaba lo obusayo khathesi yokuthi since ethatha umbuso ukhonile ukuselebrate ama-birthday akhe lokho hhayi lokungcwaba abanye abafaya erozega yinto enhle engiyibonayo otherwise ukuthi sithi si-celebrate kule nto enhle ayenzayo kulabantu abayi-5 million abasebazweni abangelampilo abaxotshwayo bayatshiswa obaba uGawule bahleli labathi hhayi umongameli wenza into emangalisa abantwana bezimbabwe behluphela
naso-ke khonapha indaba Gawule
ilizwe leli sifuna sindawonye sincedisana sibambeni asivumeni khonapha lapho esikhona ukuthi khonokho uMnangagwa akwenzileyo akwenzileyo ukuyabona eminye imisebenzi ebonakalayo ukuthi ananzelele ukuthi uMnangagwa ukhangele even lezi zinto zonke zenzakalayo phakathi sithi ukhangele ukuthi kuloku kuthula kule nto zonke i-independence for the first time ibuyeyabuye emasebeleni asakhangele ngayo ezama ukuthuthukisa uzulu emasebelelei enjengezama bezi-water project yena ixalisa ngani i-water project konke kwakwizinto asikukhangeleni labo sikubone ukuthi ngesikhathi sayizolo kade kungekho kathesembusweni lowu kuloku kuthula asikhangeleni khonapho sibhilde up from kathesi siya phambili kodwa sinagepha mangingoba sikhuthi ubani wayete bani hhayi umbuso lona wakubusa umgabe ngalesani isikhathi kathesi kubusa uMnangagwa asikhatheni uMnangagwa upresident u-Emmerson Mnangagwa ngombuso wakhe kathesi lapha khona
lapha lizwe umnumzana Believe Gawule okubandla lezanu p f lo mnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu singangeni kusigaba esilandelayo siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abantu abedlula 150 125 bafele emdlalweni wenguqu izolo East Java kwele Indonesia. Ele weekend lithi lehlule ibutho lakwele Russia eLayman lapho ele Russia ebelingenise khona izikhali lokunye. Abezindaba abeJohns France Press babika uba abantu abafika amathumi amane babulele izulu lesikhukhula uHurricane Ian. Sikesizwe ezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhabinyana Ngwenya ukhona ngaleke koBulawayo. Sakwamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Hayi, ngiyabonga Dube, nami ngiyabonga ukungena ehlelweni.
Hawu, siyathaba kakhulu ukuthi sikutholele namhlanje. Sesikudinge kakhulu, ye akutsho nyanga enkulu. Sizakuthwa-ke kulabantu abakhonana besithi kumasuku induna ematopo kayizange ibukiswe, kazange kwenziwe usiko. So kuhamba njani kula ngale ematopo?
Ye, kunjalo sibili. Kutsho ukuthi okokuqala ngathi mina induna yinduna yamasiko, amasiko angabantu naye induna yabantu. Yikho nxa ubaba efile kufanele ukuthi kuchithwe amanzi. Kungachithwa amanzi kungaphela umnyaka abuyiswe ngesintu ngosiko. Ukubuyiswa kwakhona kutsho ukuthi isizwe sakhe umasuku khathesi siphakathi komnyama ngoba induna yematopo ayisetshenziswanga. Isizwe sonke sisengozini yakho konokho. Kube sokusithi layo umntwana yenalo asebemfakile ukuthi induna bamiyengile ngoba usiko luyabulala. Akasokaye ndawo ngoba usiko kufanele ukuthi nxa yinduna uyinduna yosiko kufanele abantu bakhe abakhokhelele ngosiko kwenziwe isintu esiqondileyo phakathi kwesizwe sakhe kwenzeka ukuthi abuse kuhle. Nxa uyisemkhulu engabuyiswanga uyise engabuyiswanga isizwe sonke sembethe ingubo emnyama esezintabeni.
Singathi-ke yindaba engazange abukiswe, kwakumele ukuthi ngakwenziwa mbani khonokho?
Angithi lokho kufanele ukuthi kwenziwe yibo abakomasuku yena ngokwakhe akuvume khonokho. Atsho ukuthi angisoke ingene mina esihlalweni ubaba kakabuyiswa, ubuyiswe uyise kuqala. Mandulo azakwembathiswa izingubo zobukhozi. Nxa kungenziwanga lokho akayindawo ngabe uyafuna ngabe kafuni, izinto zisoze zimhambele kuhle, ziyasala zihlala ziphecile.
Singathi-ke
isizwe sakhe sebesikhonona.
Ye, so pho kumele benzeni khonapha-ke abakumasuku?
Hayi, bona abakumasuku ofana ukuthi bakwenze ukuthi ababuyele emasikweni. Angithi kula badala ezintabeni, bona abakumasuku abaye badaleni babuze baxolise kwenziwe izinto zonke ngendlela. Babuye kuyexoliswa futhi lendaweni zamasiko. Iziphi na indawo zamasiko? Injelele, idula, idlilo, ikhozi, nentaba emnyama e-Fictory kunye lakomanyango kunye lo nebani layatshelwe khona le egokhwe ukwenze ukuthi isizwe sigcwaliseke kuhle.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke, gqiba ngamafitshane ngolobo bakwangweni.
Yikho-ke ngali ndlela engiyitshoyo angikwazi ukuthi bamfake isintu siphi ukuba induna ngoba sebemonile. Yikho ukuya kulezo ndawo engizitshoyo zamasiko yikuyaphephisa ukuthi besingakwazi seca usiko samfaka samembathisa ingubo zikayise uyise engajeziswanga ngosiko. Yikho engadinga ukutsho phakathi kwesizwe sikamadlenya.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke. Lapha besixoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhabinyana Ngwenya okhona ngale-ke koBulawayo. Siyabonga kakhulu-ke baba Ngwenya, ungadinwa kusasa baba.
Ngiyabonga.
Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisfanda Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo njalo ngiyathemba ukuba sizabusiseka ngentshumayelo eyanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizafuna sikhangele izeluleko kwabatsha. Afundeni umtshumayelo chapter 12 verse 1. Futhi khumbula umenzi wakho ensukwini zobutsha bakho. Zingafiki insuku ezimbi. Ingasondela iminyaka lapho uzakuthi ngithokozi ngayo. Lapha umtshumayeli uletha inhlakanipho eqakathekileyo kwabatsha. Nxa sikhangele ilizwe lethu leZimbabwe, abantu abaningi khathesi eZimbabwe, nxa sikhangele inani labantu, ngabantu abatsha. Abantu abazikusasa eZimbabwe ngabantu abatsha. Kodwa sokuvuke udubo olukhulu kakhulu. Abantu abatsha sebethatha izinto ezinathayo, ezidakayo, izinto zokubhema ezibadakayo, izinto ezidiliza imizimba yabo. Yikho asebekwenza ilanga liphuma, ilanga lisiyatshona. Ziningi izinto ezenza ukuba abantu abatsha begcine becabanga ukuthi indlela engingaphuma phakathi kodube ngilo ikunatha kumbe ikubhema kumbe ikuthatha okunye okudakayo. Udubo lokuqala siyananzelela ukuthi yebo akulamsebenzi elizweni lakithi, imisebenzi yabo imlutshwana. Okwesibili, ngenxa yomnotho abaningi bayihluleka lokuya esikolo. Umuntu acine esithi njengoba ngayanga esikolo ngcono ngithathe lokho okudakayo. Okwesithathu njalo siyananzelela ukuthi abanye bayayengwa ngabanye. Loba umuntu esesikolo, loba umuntu esebenza kumbe ngikhaya bemkhangela, uyayengwa ngabangani bakhe ukuthi aqalise ukuthatha okudakwayo. Ngenxa yokuthi kuyabe kukhanya ngani kuyinto enhle, kuyinto ebukekayo. Kuba lalokho esithi peer pressure. Abanye bakhe babe bembandezela ukuze bethi nxa wena ufuna ukuba yingxenye yethu, yenza njengathi. Ngakho sezabhema imbanje, sezayenza ezinye izinto eziningi-ningi. Besikhangele amapholisa kathesi alezindaba eziningi okucina kugqekezwa kumbe kusiba lezinye indaba ezibuhlungu kula abantu kumbe kusezakala okunye ngenxa yokuthi abatsha babe bethethe khonokho okubadakayo sokubanika isibindi sokuthi benze amacala amaningi. Umuntu acine sesejele sesemncane. Ibhayibheli lapha liyasixwayisa ukuthi khumbula umenzi wakho usesemutsha, uselamandla. Isixwayiso sokuqala ngoba omutsha uyabe sithi manje ngingasinda njani, ngingaphuma njani phakathi kwenkinga zonke lezi. Okokuqala ukuthi khumbula umenzi wakho. Laphana nxa usithi khumbula umenzi wakho kutsho ukuthi iBhayibheli likubizele ekuqaliseni ukuthi umphefumulo wakho lempilo yakho lakho konke yikho khona kumele ukubise ukulethe kuNkulunkulu. Ngakho lapho akulandaba lokuthi kumbe ngikahlala emakhokhoba, kumbe ngikahlala eBenside, kumbe ngikahlala ekhaya, kumbe ngikahlala endlini enhle kakhulu, kumbe ngikhaya asilandi. Konke lokhu akulandaba ngoba uNkulunkulu uthena kungabe kungubani lobani obiza igama lakho uyasinda. Okokuqala wena kumele ubize igama likaNkulunkulu likaJesu, usinde umphefumulo. Yinhlakanipho eqalisa khona nxa usesemutsha. Kumahubo uDavid uyakhuluma uthi yena mahubo 119 uthi kambe umuntu omutsha angazigcina njani? Angazigcina ngokufihla ilizwi likaNkulunkulu enhliziyweni yakhe.
Kuyiphethe mfundisi.
Baba siyathandaza igama likaJesu. Khulula abantu abatsha kulokho okudakayo, bakhulule uNkulunkulu ngegama likaJesu ukuze bakukhonze, impilo zabo zithathwe nguwe, ulethe ukuguqula empilweni zabo. Ngiyathandaza igama likaJesu. uNkulunkulu wami, babe yisibusiso kubazali babo, babe yisibusiso ezigabeni. Ngegama likaJesu siyathandaza ukuba kwenzakale njalo kuvezeke. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Wezemidlalo uJoseph Njanjo usethulela okwenzakaleyo namhla eZimbabwe lakwele Bhilitane.
Nansi impumela yemidlalo yeKhasilaga Premier Soccer League edlalwe namhla. Iqembu le-Islanders linqotshwe nge-3-2 nge-FC Platinum emidlalweni obusenkundleni eBarber Fields. Iqembu le-Emanyika Diamonds linqotshwe nge-1 kanyanga le-Dynamos emidlalweni obusenkundleni eSakuva. Kuthi iqembu le-Capes United litshaye le-Triangle nge-2-1 emidlalweni obusenkundleni National Sports Stadium. Welasengilandi iqembu le-Manchester City libhaxabulele Manchester United nge-6-3 emidlalweni oqhutshelwe enkundleni ye-Etihad.
Kuzenjalo uVoster Chidema owayengumdlali weqembu leAmazulu Football Club emvimbi esabekayo uthi akulula uba umqeqeshi wabadlali abasakhulayo. UJoseph Njanji usipha olunye njalo udaba.
UChidema ngomunye wabaqeqeshi abasebenza labasakhulayo abeqembu leBulawayo City njalo uthi kungumsebenzi ongekho lula ukuqeqesha abadlali abasafunda ukudlala ibhola.
Khona ku-difficult but njengabantu bebhora and sisadlula kulezo stage and khona kunzima but as we go abafana they will understand.
Ngesikhathi esadlala umdlalo wenguqu uChidema ubevala ndawonye lemvimbi ezivalisa umkhuphali Masuku uDavid Mkandawire kanye loHerbert Dick njalo bebengabadlali abesatshwa kakhulu ngabagadli ngoba bebefaka unyawo bengalukhiphini. UChidema uthi sekulehlekana nje labadlali abasakhulayo abatshengisa ukuba bengadlala ngokuzimisela njengalokhu bona ababekwenza.
Bona basasekhona but sebebalutshwana but nge-encouragement esiyabe sibanika yona. I think siyakwanisa ukuthi sibagrume bebekhona.
UChidema usebenza ndawonye loBruce Chuma kanye loGift Lunga Junior kuqembu leBulawayo City abakhangele abadlali abaleminyaka engaphansi kwechumi lantathu abadlala kuZimbabwe Football Association Bulawayo Province Junior League kanye leqembu labasakhulayo elidlala kuZifa Bulawayo Province Division 2. UChuma uthi basebenza kuhle kakhulu loChidema.
Kulula ukusebenza labantu ababelizifa elikhuluma ilanguage yebhola terms of ukuthi nxa ekhulume ku-understand ukuthi le nto eyikhulumayo into engayala mingandidlala sasikhuluma soendi ku-easy ku-relating i-message very fast kuma-players.
UChidema uqale ukudlala ibhola edlalela iqembu leBulawayo Wanderers, uphinde njalo wadlalela iqembu leMthala wasesiyadlalela iqembu leAmazulu lapho aphakamise khona isicoco seligi ngomnyaka ka-2003. Ngemva kokuchabalala kweqembu leAmazulu uChidema udlalele iqembu leMonumthapa lapho lakho aphakamise khona isicoco seligi ngomnyaka ka-2008. Ngakathatha umhlalaphansi uChidema udlalele amaqembu abalisa eZimbabwe Saints kanye lamaqembu asedolobheni leBeitbridge athi leBotha Strikers kanye leTown United. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kubuthelo lwalomhlanje uthi sikhangele besilazo umnumzana Sayibheth Msengezi uwaphanyeka udaba edale le High Court esola ubukhokheli bukamongameli Emmerson Mnangagwa uphepha engozini yebhomba emzini wakhe. Ubebalekela indlovu esiyathiya inhlanzi weqela emanzini wabanjwa yingwenya usequnywe unyawo lesandla. Abakumabandla aphikisayo basola kakhulu izenzo zikamnangagwa. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalomhlanje olivalisa umthembo sithemba uGives Dube lilale. Ndingakhohlwa usithumela ke imlayezelo yenu ejeneyo lisithumezele ku-email yethu ethi studio7@voanews.com. Ndilakho njalo usithumezela kunombolo yethu yeWhatsApp imlayezelo yenu ejeneyo kunombolo ethi +1 202 465 0318. Naso ke futhi inombolo leyi siyaphinda +1 202 465 0318. Email yethu ke ithi studio7@voanews.com. Sikhona laku Facebook VOA Ndebele, laku Instagram VOA Ndebele. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.